udokotela Agnes Mawomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe usanda kwethula umbiko oveza ukuba uhulumende ukhathazekile ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli iziqondiso zokuvimba umkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye World Health Organization.
People are simply not wearing their face masks anymore. Let me once again remind
ngaba sasihluphi ukugqoka ama face mask abantu. Ngithanda ukukhumbuza uZulu ukuthi kumele akwenze lokho ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lingakabi lawo lowo muthi wokuzivikela kiwo. Lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane kuyikulandela lezo ziqondiso ezabekwa ngokufaneleyo ngoba ziyasebenza. Kumele umuntu abone ukuthi uyigqokile leyo face mask yakhe isikhathi sonke, angaze athintana labanye mahlayana i-social distancing, njalo ehlukane lomkhuba wokubuthana nje nokuthi ageze izandla ngesepa isikhathi sonke loba asebenzise i-sanitizer.
This is our new normal. Let us take it seriously.
Wethule umbiko lo ngesikhathi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,162 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisificamu nomunye 9,324 sebaphepha kumkhuhlane lo. Kulabantu abangamachumi ayisifica minwe mibili lanye 81 abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli abantu abanengi abatholakale belomkhuhlane lo ngabahlala koBulawayo. Udokotela Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi abantu abanengi kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Kulabantu abathi akuncedi okukhulunywa nguhulumende ngoba abantu abenelisi ukuziphilisa kahle bedinga lokokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Melissa Chingwangwana okunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union uthi kunzima kakhulu ukuzivikela kumkhuhlane lo.
Phambi kokuthi isikolo sivule sahlolisisa sabona ukuthi izikolo eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs. Saxwayisa uhulumende ukuthi hayi isikolo azike zime ukuvulwa, kodwa uhulumende wakhetha ukungalaleli izixwayiso zethu.
Umnumzana Collins Ncube ohlala eHarare uthi ukuswelakala kwamabhasi okuthwala abantu emadolobheni kumemethekisa kakhulu i-COVID-19.
Isikhathi lesi se-COVID-19 sesitshengisele ukuthi ubukhokheli abulani le mpila kahle yabantu ngoba sinanazele ukuthi ama-COVID-19 regulations lawa asesetshenziswa u-abuser ama-rights ezizalwane ezeZimbabwe lapho.
Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million sebehlolwe batholakala bele COVID-19, kwathi abedlula izigidi lengxenye 1.6 million babhubha. Kwele Melika sokulabantu abedlula izigidi ezilithumi lanhlanu 16 million asebetholakale bele COVID-19, kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,000. Okwamanje ilizwe leBhilitani seliqalile ukusebenzisa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19, kuthi kwele Melika sekuqalile ukuthumeza ezabelweni ezijiyeneyo umuthi olungiswe inkampani ye-Pfizer. Kukhangelelwe ukuba ilizwe leli lizaqala ukusebenzisa ijekiseni le kumahola ambalwa alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.